Ngemva kokuba umsakazo weStudio 7 usakaze udaba lukankomo kwaba losizo olukhulu olwenziwa ngabeZimbabwe abahlala ekhaya abasebenza emazweni athiyeneyo, unkomo waba lesilonda esibi kulandela ukuhlinzwa kwakhe kubi ngodokotela ePrincess Marina. Wayekhala ngobuhlungu emathunjini. Unkomo wayengela maphepha okuhlala kwele Botswana, wakhitshwa esibhedlela besithi abangeke beqhube bemnika imithi ngenxa yesimo sakhe sokuswela amaphepha. Ophathise kakhulu imuli yakonkomo ngesikhathi somkhuhlane uMnumzana Sibusiso Limukani Dube utho wakhathesi sokungconoba kulabantu abaningi abancedela undoda kulandela ukusakazwa kodaba lwakhe umsakazo weStudio 7. Kodwa uthi noma nje bathola incwadi ofisini yomeli weZimbabwe kwele Botswana, uthi hayi bancedanga kakhulu ngoba esibhedlela belokhu besithi unkomo ngumuntu wangena elizweni ongekho emthethweni.
Incwadi leyo ikhomba ukuthi aye eZimbabwe, hayi ukuthi ancediswe kumbe ini. So yinto nje ukuthi is like itikiti lebhasi nje ukuthi angene ebhasini aye ekhaya. Yikho sihlangana lapho masifika khona ngale eMarina basithingela kuyaliwa nje ngoba sowumese ukuthi basibophise futhi ngathi hayi lina yenzanele ukucabangayo, but umuntu lo uyagula nyika kwanisa uhamba eZimbabwe enje. So sidlala sihlangana lakho amatikiti ethu wonke nje ahlele ngebhalo ukuthi illegal immigrant. So but elali iphepha lona elikhomba yena.
Udade wabo kankomo unkosikazi Sibongile Ncube uthi noma nje sokulobubelo uhambo lusaselude ngoba kumele ahlinzwe njalo kulungiswe ithumbu elokhe liphumele phandle.
Asikaphumi ehambweni lolu elikade esikilo lokhe siphakathi kwalo. Ubhuti lokhe salinde i-operation yesi-2 eMarina ukuthi bem-operate then bemlungise kahle belisele ithumbu. Manje usasebenzisa ibhegi lesitomo. Njengamanje nje silinde ukuthi silinde ikhole eMarina ukuthi besifonele then ehambe elungiswa. After that asikwazi ukuthi sizama kusiphi stage kumbe kuzaba njani.
Unkomo yena osesenelisa ukusihambela ubonge kakhulu abantu ngokwelula izandla bemncedisa ngosizo lwemali lokunye ngesikhathi sokugula kwakhe.
Ngibonge kakhulu kusukisela ebunzimeni lo kade emphakathini wakwabuza ukuzofika okakathesi isilonda lesiyana ngathi sesihambe kwaze kwafinyelela ukuthi kuhlangane. So kwamanje ngibonge kakhulu isibane esisincedisileyo kwaze kuzofika okakathesi.
Umeli wenhlanganiso eyomdabu yeSpanish Cultural Society, Mnumzana Colin Dumani Mlalazi, uthi njengenhlanganiso yabantu besintwini bakubona kufanele ukuthi baphathise.
Sayisukumela into le, zangena izimali, saphathisa umfana lo, sasiqhatsha umuntu owayemthwala amuse esibhedlela, amthwale amphendukise endlini ngoba umfana lo simo sakhe sasisibi kokuthi hayi anything could have gone wrong lapha.
Udaba olufana lo lukankomo luvamile emazweni afana leBotswana kanye lakwele South Africa lapho iningi elingela maphepha okuhlala emazweni lali incitshwa usizo lokwelatshwa esibhedlela. Umsekeli womeli weofisi yeZimbabwe kwele Botswana Mnumzana Witness Ngwenya uthi kulabantu abaningi abakhonona ngendaba lezi njalo bazame ukuziphanyeka kuhulumende weBotswana.
But sasibatshela abantu ukuthi kungabanjalo, wehlani ligijime libuye embassy, lingabuya lapha embassy silipheni siliphe at least ngobavume ukuthi singakwenzela temporary travel document. Temporary travel document lana is valid for 6 months. So umuntu ngavele kwe travel document lana sekuba yindlela yokuthi at least ngumuntu ophilayo oyazakalayo. Esikhathi esiningi esibhedlela laphana baya bengafuni ukwelapha umuntu vele ongelaphepha ongelayo.
Noma nje kuvame ukuba le mbiko kuthele eBotswana leli South Africa alela izalwane zokuza kwelatshwa ngenxa yokuswela kwamaphepha, lokhu kukhuzwa njalo nje zinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele. Ezinye izalwane zeZimbabwe zichapha umngcele ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni awomakhelwane ngenxa yokusilela kokufana le mithi ezibhedlela esisekhaya. Ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.